umngcwabo kobe ngumongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uqhubeke kuhle lobanje bekulokuxokozela okuthize kanye lokuphoselana aqatha. Umuyi ubekiwe emzini lapho adabuka khona lobanje uzulu emandebeleni esola inkulumo lezahlakalo ezibe khona esililweni lesi. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngalumngcwabo.
Kulusizi okwenzakeleyo kubekwa umongameli we-MDC ukuthi kuhlukumeza usekela mongameli wakhe ngoba singazi ukuthi kuhlukumezwa ngoba ngumuntu wesiNdebeleni kumbeni ngoba ngumuntu ongumama esintwini kuyazila lokho.
Okhangelele ukumela isigaba seBulawayo South kukhetho olulandelayo umnumzana Mzaca Josephat Ngulube uthi kuyadanisa ukuba kube lokuxokozela emngcwabeni kaTswangirai lokuxotshwa kankosazana Thokozani Khuphe akubaphathanga kuhle.
Okwenzakala nge-MDC la ngubekwa kukaMorgan Tsvangirai yinto embi eyayingisa kakhulu esithengisa kakhulu ububi bephathi yeyi eyesibusayo iZANU-PF ngoba sokwenzakele lapha singathi iZANU-PF yona yesingenele phakathi kwenhlelo ze-MDC eyiyo esixega abantu okungathi khasa kuhle kuhle bona laba abantu kabafisi ukuthi umuntu wesintwini aphathe njengomakhuphe. Mina ngingamsola ngingamsola umakhuphe into eyenzakala kuZANU-PF labantu bangale phetsha kukaChanga sebehle badiklea impi ukuthi kuliwe kabafisa ukuthi umakhuba wenjalo ungakhangelisa kuhle kuhle into ephamanzekile umuntu ophamanzekile kuchamisa but ngasokusiyali sithole ukuthi labantu abawathengiselelayo emfeni asobantu esingathi ngabe-MDC so ngabantu sebesetshenziswa ileli ibandla libusayo yonke into njengatsho ngayo ngathi imfaleka yeMorgan Tsvangirai lento e-MDC isibanjwe iZANU-PF basebekhontrola esenzinto zabo ezingaqedakali.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye usole ukuxokozela okube khona emngcwabeni kobe ngumkhokheli we-MDCT ethi kulihlazo.
Kodwa silokunanzelela isiphithiphithi ezibe khona kususela ngosuku esishiya kuze kuye namhlanje kulokulwa okuningi kodwa lokhu kusenzwa nje yindaba ye-succession engasalungiswanga ngendlela eqondileyo. Yiyo i-result esuke yabakhona ukuthi kube lokuxokozela kube lokulwa kube lokuthethisana lokugijimisana emfeni okuyinto engekho African mase sikhuluma ayilabuntu sizokulichata nje embalini yakhe leli gasi yakhe ubaba uTsvangirai ukuthi hayi kulokunyanga sakulungisa ngakuhle ngesikhathi esadla amabele.
Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthe yebo uTsvangirai ubekiwe laloba labo abachiye emuva akade ebakhokhela badanisile kakhulu ngoba sekudale ukuxabana emulini lebandleni. Ethi kuqakathekile ukuba ibandla lilandele isisekelo sombuso.
Ngathi ke lokho kukhathi si-funeral nale kababa uTsvangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial. Hayi akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane loku bangokuvalelisa umoya kodwa ke sibone usiba udlakela sibone usiba nama-factionalism hate speech through and through kubangelwa yindaba ze-factionalism zona lezi kodwa ke mna ngokwami yazibuza ukuthi kade vele kubangelwa kuyini uma i-constitution ikhona. Ungakudingisisa kathi uzathola ukuthi kulunye phakathi kwabo oyabe engafuni ukuthi aneleqiniso yizi zinto ezigcina zisenzakala uma kulo munye oyabe engafuni ukuma eqinisweni kona.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosikazi Prezia Ngulube uthe okwenzakale emfeni kamuyi uTsvangirai sekuveze okunenyi kanye nenketshabetshabi ekhona kubandla le-MDCT.
Ibizo nguPrezia Ngulube. Ukuxotshwa kukamakhuphe eBuhera emfeni kaTsvangirai kubonisa inkethabechabi esebantwini baseshoneni. Kubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni ababonakali njengabantu abangabakhokheli ebantwini baseshoneni. njalo futhi ukuthi umakhuphe engumama ophethe iMDC ngalelo hlobo abonakale ecotshwa emfeni kaTswangirai obengumongameli weMDC kubonakalisa ukuthi uTswangirai naye ubevele emsebenzisa umakhuphe ukuthi athole abantu bakithi emathebeleleni
ukuxokozela esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT kuthiye abantu bedabukile njalo lokhu ukungezwani lokufuthelana kukhangelele ukuqhubekela phambili ebandleni lasemulini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.